amalungelo abantu ayephulwa ngoba isisekelo asitsho ukuthi abantu bazowalandela amalungelo. Kufuna ukuthi abantu betshintshe izenzo ngoba abantu abaningi abasibusayo sebejayele ukuabuse ama-human rights abantu, sebejayele ukuphambanisa amalungelo abantu. Abantu kufanele befunde, bepractice, bebone ukuthi bayazama ukuhlonipha khonoku kulotshiwe esisekelweni sombuso. Ngingathi ngingavumelana ngoba into eziningi azihambi kuhle. Ukuncitha abantu ukudla yikwephula amalungelo abo ngoba isisekelo sombuso sithi akula muntu ofanele incitshe ukudla. So umuntu ungamncitshi ukudla kumbe ungamncitshi amanzi kumbe yikuphi ayabe kushoti uyabe sephula amalungelo akhe.
Lawa malunga ebandla lakho ebotshwa amahlayana kumbe hhayi akusafani lakuqala?
Hhayi akusafani lakuqala, kodwa asingeke satsho ukuthi sokuphelile ngoba siyabona abaningi bethu bebotshwa, abanye bethu bengakhululwa emthethwandaba, ubona ababusa bebalandelele ngesiphangiphangi bebabophe kanjalo. Siyabona iy'ndaba zokuthi abantu abaningi bayathi bezama ukudemonstrate ohoza laba beyaliswe kumbe betshaywe ngamapholisa, konke lokho kwephule yamalungelo yabantu. So kulo bubilo kodwa awukalungisisi kangako.
Udaba lokwephula kwamalungelo oluntu liyaye liluphathe na ephalamende, njalo kuyakuthiweni ngalo?
Ye, uyananzelela ukuthi esisekelweni sombuso sikulama bill of rights amalungelo abantu amaningi and amahle, kodwa asikabi le mthetho yokuthi uhulumende eyitshintshe imithetho ekhona ihambelana lesisekelo sombuso. Le commission yakhona efanele ibone ukuthi amalungelo abantu ayahlonyiwe ayikabi khona umongameli kumbe laba abafanele beyaphoyinta abakayaphoyinti. Sesike sakukhuluma ukuthi hhayi ngabe siyangasiphangisi abakwi-executive bebone ukuthi imithetho iyatshintsha ilandelane kumbe ihambelana lesisekelo sombuso esitsha ukwenzeka ukuthi amalungelo abantu ehlonitshwe. Kodwa wona njengehloko ayikazikhulunywe indaba le yama-human rights eParliament, kodwa sike sakhuluma ngokuthi hhayi akutshintshi imithetho ezaphathaphatha kunoko ngamalungelo abantu.